ndaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlakela oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokufe abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe.
Kodwa namhlanje mhlawumbe abasukuvele futhi ukuthi batholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe ekathe hall, kwaphinde kwavela lo owase-Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, ukubethe sifikile mpela emashumi amabili. Kanti-ke kulo oshone e-Spring, omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha e-South Africa.
Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni, lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathelekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe kwezinye indawo.
Iluveve iphumula iBulawayo South bathi sisaphile, then ithi magwedwe iphumelele ukuthi yenze, kodwa uzwa kathesi kuthiwa ucheya wangukhona usamoniye ukuthi kusasa avuleliwe emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlame oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokutshone abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe. Emazwini awethule izolo, umongameli Ramaphosa uthe phakathi kwabalichumi laba, ababili kuphela ngabakwamanye amazwe. Izolo kubikwa kutholakale izizalwane zeZimbabwe ezintathu zitshonile njalo zichisiwe eKatlehong. Isiphathamandla se-Africa Diaspora Forum umnumzana Vosomuzi Sibanda uthi umongameli Ramaphosa ukhanya engazimiselanga ukuqeda lolu dlakela.
Kwasizwisisi kahle ukuthi umongameli inkulumo yakhe lena ukhuluma ukuthi mhlawumbe yilabo abamxwayisayo abangakwazi ukumxwayisa bamtshela iqiniso, kodwa siyazi ukuthi inkulumo yakhe yethu langonyaka ophelile ngabantu bokuza naye iyasitshela ukuthi cha, empeleni umongameli kusho ukuthi akathandisisi kahle abantu bokuza, ngoba inkulumo yakhe mayisithi abantu abalishumi ababili kuphela ngabokuza ngaphandle abashonileyo, uchaza sobala ukuthi ukhuthaza abantu bala eSouth Africa ukuthi baqhubeke ngokuhlasela abantu bangaphandle, ngoba inkulumo le ichaza ukuthi ma abantu bashonile abayishiya kanombili bengaba lapha eSouth Africa, kusho ukuthi abantu bangaphandle babahlasela abala ekhaya. Leyo nkulumo ukuthi inkulumo ezocasula abantu balapha abayitshela ukuthi cha ukuthi bahlasele baphakane bayohlasela abantu bokuza. Ngokunjalo inkulumo kamongameli ayisiphathanga kahle kakhulu neze, kanti sizwe nondunankulu walapha eGauteng nayo ephinda futhi ekhuluma enye inkulumo eyasiphica ingqondo, ukuthi kanti manje kwenzakalani kahlehle, ngoba uye wathi yena ekusheni kwamabhizinisi namabhizinisi awalapha eSouth Africa ayasha, njengoba kusisha amabhizinisi la eSouth Africa kusho ukuthi abantu bokuza nabo bayashisa amabhizinisi. So uhulumeni weSouth Africa njengamanje usasixakile wena mfowethu, sixakeke kakhulu impela ukuthi kahlehle kwenzakalani, ngoba lolu dlame sokusobala ukuthi lusuka kubomongameli.
Lina ngokwazi kwenu lingathi bangaki asebefele kulolu dlakela, njalo abayizizalwane zeZimbabwe labo bengaba bangaki?
Izizalwane zeSouth Africa njengamanje ngentambama ukhona omunye oshayiswe imoto, ubekatshontsha loyo washayiswa imoto ke enzani ethi uyabaleka, kwathi omunye lapha eSpring zikhona khona mpela izizalwane zeSouth Africa ezishonile, kodwa akazifiki nakuyingxenye ephakathi nendawo kunalabo ababuya ngaphandle. Abantu asebeshonile esesikuthola kahlehle ukuthi njengoba ngisho ukuthi umongameli ukhuluma ngokuthi kuye kwathiwa namhlanje emini abantu asebeshonile kuthiwe sebeyisikhombisa, kanti besisazi ngaleso sikhathi ukuthi inani labantu kade sibabala ngezigameko ezenzeka kana bese liyofika emashumi namabili, ngoba bese lapho ekade sizithole kahle bese lifike lapho kuyishumi nane. Kodwa namhlanje intambama sokuvele futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe ekathe hall, kwaphinde kwavela lo owase-Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, kusho ukuthi bese sifikile mpela emashumi namabili. Kanti-ke kulo oshone e-Spring, omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha eSouth Africa ekade siqashise okuza indawo yokuthi asebenzele khona. So ngoba engathandi le nto ebesenzakala lo isizwe ngempela South Africa wathi mayibona abantu beza bezohlasela umuntu lo amkhashisa indawo yokusebenzela wasephuma ke endlini ethi hayibo animena ke nihambe niyeke lento eniyenzayo abantu babukeka besiza ngodlame ngakho wasethatha ke isibhamu sakhe semthethweni wasedubulake kwasekudubuleka omunye washona njengoba sikhuluma nje boshiwe lowo baba omunye udubuleke walimala kodwa inhloso yakhe bekuyukuthi avikele ukukhomba khona sobala ukuthi kunabantu abaningi abangabuthandi obugebengu obenzakalayo
abezimbabwe ngeke litshe ukuthi kufa bangaki ngokwazi kwenu kalilawo amanani
amanani empeleni kasinawo ngoba enye into esesiyibona njengoba bengengasho izolo sibona khona ukuthi uhulumeni kungathi uyenza ngakho konke angakwanelisi ukuthi imininingwane ngokuthi kushone bani kwenzakala ke ngiyephi ingaphumeli ngaphandle ingaziwa
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kele South Africa Africa Diaspora Forum wabexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe hayi. Ibandla leli lithi lichithelwe imihlangano emithathu emalokitshini ngamapholisa abesithi bebengacelanga imvumo kubo. Isiphathamandla se-MDC kobulawayo unkosazana Dendai Masocha utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi amapholisa asebenzisa umthetho loma ozamele welame oyiphosa kodwa awukethulwa ngoba umongameli Emerson Mnangagwa engakawusayini.
Wethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama district esingasayine lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisruptwe ngama police.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu?
Bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu bavuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angibonti lo mthetho ngasenqabela ukuthi sihold ama meetings ethu ngoba yona izani yayenza ama-meetings ayama-structures. Sasivele sisenza ama-meetings singaba-notifyanga. Kodwa kathesi ever since esiyalisini senza ama-demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho. Kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunywa ukuthi holde ama-meetings ethu ama-structures. Ngalani la mapholisa la sasivele siwayenza sukela the formation of this party. Ama-structural meetings ayayenziwa avunyelwe. Kodwa sinanzelela ukuthi iluveze iphumula ibulawa South bathisaphile. Then ithi magwebo iphumelele ukuthi yenze kodwa uthiniswa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avulele emapholiseni.
Manje liza yenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Nakasi soze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika 2023 cabanga ukuthi by so doing izase weekena but sina siyawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka. Sina ama meetings sizawaholda sivele sizimisele sizawaholda ama meetings and we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokho. We are going against iphosa yangkhona ngoba even in amendiwe lokuyenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo ndoka ngayisayinile uphosa yangkhona enje. So I don't think ukuthi semthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngapi yona le ecithwa?
Imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu. Ama-traditional venues ethu ama-structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama-meetings esivele siyenzela khona. Akula muntu oyabe exabana lo muntu kumbe uyabe etshaya ini kuyabe kuyivele kungama-meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Ngele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizihamba ngobuningi newethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mnewethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umoya weZimbabwe kunjani. Abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya eGoli thola ukuthi abanye bathiselwe izinto abanye babulewe. So kimi akulanto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafowethu abasabaleleyo ngelizwe besiyadinga impilo ngoba kayisekho impilo eZimbabwe.
Lo ke ngunkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Ngesi khangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo namhla. EleZimbabwe linqotshwe ngeleSomalia 1-0 emdlalweni weFIFA World Cup okuqala udlalelwe eHaj Hassan Gaulet edolobheni leJibouti. EleZimbabwe libika belilamathuba amaningi awokunqoba kodwa lehluleka. Iqembu leSomalia elaziwa ngokuthi iOcean Stars lisezingeni eliphansi kakhulu nxa liqathaniswa leZimbabwe njalo ngokwakuqala ukuthi linqobe kulimdlalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano eCape Town kwele South Africa labo somabhizimusi eceleni kulokwalowo oweWorld Economic Forum lapho agcizelele ukuthi osomabhizimusi bezovula imisebenzi yabo eZimbabwe njalo kule nhlelo eziningi zokuthi basebenze kuhle elizweni. Ngakwelinye icele osaphethe isikhundla sikamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mahati uthi abantu abasoze belambe elizweni lanxa izulu lingananga kuhle ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuqeda lolu hlupho. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela ngawo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318
+12024650318. Izwe lako elilakho konke kodwa ngesizathu sokuthi libanjwe kubi ngabalibuzayo selingathi leli lizwe ilizwe lezikepheli kuphela abahlale phansi njengobukhokheli babone ukubana bayakhipha izinto ezenza ilizwe leli lidale izikepheli kanti abantu abethu bangaphenduka bazosebenza lapha emakhaya okwabo yiku kakamisa ipolitiki asidli ipolitiki thina sicela ilizwe leli libuyele esimeni abalithatha siyilo lona livele emabhunwini siyakubona thina abanye ukuthi amabhunu ayengcono kulani line likhona manje usifela ndlube vele eZimbabwe kobulawa
linjani mphakathi ngiyalibingelela lapha akulanto enhle lapha ngendaba leyenzakalayo eSouth Africa. Manje uphinde kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngumdala nalo umnayaka lo. Abantu bangaze bayexpect ukuthi angakhuluma olunye ulutho nge-xenophobia kumbe akhulume olunye ulutho olungcono nje ngabantu beZimbabwe laba babulawayo. Okokuqala, into eyenzakalayo ukubulala abantu, abantu bebulawa kabuhlungu kanje, kuye kayisuke into entsha, into yansuku zonke ngoba lakhonale lapha suka khona vele uchiya la kuyo vele bebulawa abantu. Kuyamangalisa lomdala ngokwazi umhlobo bani umuntu onjani vele nalo muntu sesidiniwe ngayo thina sesidiniwe ngalo muntu
bakithi lokhu kwenziwa ngama-South African heyi ha shiwa ngikwazi ukuthi kuyabe kungenene hhayi kunzima shiwa ngabe manxa bekwazi ngabe babuza amaZimbabwe ukuthi indaba maZimbabwe libuya e-South Africa labo kuzaba yenza kunoko kwasenzayo ngoba thina lathi sesikhipha amakhiwa sisithi hhayi amakhiwa lawa asoba lapha sibaxotsha sibathathela izinto sicabanga ngathi singabathathela siyahle sihlale siraiti labo kuzaba yenza kathesi siyadubeka sesigcwele amazwe wonke size sixotshwa langama-South African sesingalazi ilizwe leSouth Africa sikhanjiswe ukuthi saxotshe abantu abasinika imisebenzi.
Ngivuke njani basakazi abahle bakithi ngidifaka kwami ubono. Ngizwa buhlungu kakhulu ngodaba okade lukhulunywa nguMinister of Energy. Uzama ukutshela umhlaba ukuthi amaNdebele kabasibo abantu beZimbabwe. Amagama akhe ayize njalo buhlungu kakhulu. Kunomntwana osithethise kuliviki wakhipha zonke inhlamba zomhlaba, zonke inhlamba esithethisa amaNdebele. Ngiyethemba lokuthi lowo mntwana ube ngcono kakhulu kulalo ubaba ositshela ukuthi khona bona bagcina abantu bakaamzilikazi bebale kuchaka. Kwasuka iqiniso lelo, bangezelela ihistory yabo abayibhalayo engcolileyo.
Sanibonani balasakazi be-Studio 7. Ngendlela engibona ngakhona e-South Africa lapha akukho right, akumanga kahle. Abantu bahlaselwa, babulawa, imoto zabantu ziyatshiswa, amashopu abantu agqekezwa, kodwa uhulumende ukhona, umuntu ongabe uyavikela yonke le nto leyo. Before into le isenzeka bayimemezela ukuthi bazoyenza, uhulumende akathathanga action. Abafakanga amasosha, abafakanga amapolisa, ama-special unit abafaka. Akukho kuhle ukuthi uhambe wathenga into zakho zibuye zithathwa nje mahhala, abantu bebebulala abantu mahhala.
Ninjani, ninjani, ZANU-PF, njani? Hhayi, mina ngi-right kakhulu. Paulos wakaNdebele ila e-South Africa, kodwa hhayi ekhaya, ngisuka lapha eZimbabwe ngasePlumlee, kho lapha engiphuma khona. Ngabe linjani kodwa lapho?
Okhulumayo umlamuli wakoNdebele ukhuluma ngisendaweni ye-South Africa. Yena maye sezokhipha amazwi ukuthi eZimbabwe ayisikho kithi, sofuze siyenze njani ke?
Hayi, mina ngincube ngikhulumanise kuTswana, leke sisizwa nje amahemuhemu ezinto zonke lezi ezenzakalayo kule South Africa, abantu bechaywa bathinithini. Ngiyathanda ukuthi abantu sibe lomngqondo, ngoba ngibona abantu abamnyama abansundu bechaya nabona bebodwa, bethi abanye abantu abansundu ngabantu bokuza. Kanti laba abamhlupha kade bebaliswa kuqala sebeye ngaphi? Yibo amakuthiwa ngama-investors, amakula, ama-India, obani bani, konke la makhiwa konke, yibo sebengcono ukwedlula thina abantu abamnyama. Yena lo muntu ukhethiwe ukuba yi-member of parliament, kodwa utshela abaye abantu ukuthi labaye abantu abazobalapha. Uhlubona ukuthi abantu be-Africa they are all corrupt ngendlela abayenza ngayo. Isadiki bikhukhumeza kakhulu umkhokheli weZimbabwe esangu-Robert Phila laphana, nxa engena betshaya izandla, bengawusiza ndla bazitshayelane. Hhayi, ayisikho. Ngiyabonga baleli.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa-ke ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo zithando, njengoba lisazi-ke ukuthi siya live streama lapha kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele. Njalo silabanye-ke abalaleli abasixhasayo lapha. Silo Lindsay Hammond othi litshona njani macala, hayi sitshonile kakhulu. Njalo silo JD Junior Dube othi livuke njani msakazi, nani bantu bakithi, khona iSouth Africa safuneki kodwa Zimbabwe ingabe iyolunga nini ekhaya lethu. Usikhumbuzo Mlalazi uthi iZimbabwe is open for the investors to look north of River Limpopo when the time is right, God will make it happen. Toboka, iZimbabwe ifana wayithi bhadla inkalakatha inhlamba. U-Alpha Phokane Manyele uDeliwe Nkwena uthi good morning Zimbabwe, siyabonga ke ukuthi liyasilandela lapha-ke kuhlelo lwethu. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uqhubekele phambili izolo ngokuthi kube lokhetho kulelo lizwe lanxa ehluliwe edale lephalamende, njalo umne wabo layitshiye umsebenzi kuleli dale. Uthi kufanele kube lokhetho ukwenzela ukuthi abantu bavote ukuthi eleBrithani lisuke kumanyano we-European Union ekupheleni kwenyanga ezayo kungelasivumelwano kumbe sikhona. Umnini weqhude elibizwa ngokuthi Maurice Elefrance endaweni ye-Saint-Pierre d'Orléans elamangalelwa ngomakhelwane besithi libanga umsindo litholakale lingalacala emthethwandaba walelo lizwe. UMahluli uthe kuyimvele ukuthi iqhude likhale. Udaba lolu lwalandelwa ngabaningi emhlabeni jikelele ngoba iningi lisithi kutshengisa ukungahlalisani kuhle kwabantu, ikakhulu abavela emadolobheni besiya emakhaya. umnini weqhudelo uthi wazama ukulixilibezela ukuthi lingakhali ngokuvala isilugu salo ngamaphepha amnyama ukwenzela ukuthi lingaboni ukuthi sokusile. Kodwa laqhubeka lanxa kunjalo okwazondisa umakhelwane okwenza baya emthethwandaba. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula ukuthi kambe udlakela lokukhethana ngemihlobo lubhahile yini kuleli lizwe sesiqathanisa lengxabangxoza eqhubeka eSouth Africa. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo oweVirginia.
Well, sesiqala ukuyibona nje since ngombuso kaTrump ngoba ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli welizwe usuka akhulume ngendlela e-insider abantu abazitshela ukuthi bona yizo izizalwane zala ukuthi babhekele izizalwane zangaphandle phansi bazibone ezif ziyiproblem elizweni labo. So yeah, kukhona la but akukafiki kuleya stage ukuthi izizalwane zona ngokwazi esiziphumela ngaphandle zizama ukuthi zichaya abantu abaphuma ngaphandle and all that. So yeah, kukhona siyakubona because even ama shootings khona ishooting yenzakala eTexas umuntu lo uchilo ukuthi yena uinspired the way I guess upresident akhuluma ngakhona ukuthi laba bantu bazosithathela imisebenzi and all that, that's why I decided ukuthi athathe umbopho ahamba ayedula abantu wabulala abantu I think abafika about 20 and so forth. So yes, siyakubona kukhona sokusenzakala lala. But again, into eqala from the top esuka kubo president. Uma kuthi ungupresident u-address abantu ngendlela eyenza ukuthi abantu bafile different from omunye ungathi bahlukene and therefore baqala ukuba lenzondo from umuntu ongaso from iside love, then sizobona into ezifana nalezi zisenzeka even lapha eAmerica.
Sesikhangela labo abavela eMexico la emazweni wona labana abakhelane labo okuyibo abaningi abenza imisebenzi le phansi ngoba lakho kuya kubele ingxabangxoza khonapho ukuthi abaningi ngabe babuyela kibo.
Yeah, and nakhona futhi siyabuyela endaweni yokuthi i-misunderstanding ukungazwisisi kwabantu ngoba kuyababe belalela lokho okukhulunywa zinkokheli ukuthi laba bantu balithathela imisebenzi. Ungambuza umuntu wakhona ukuthi okay, wena uyafuna ukuthi ubuklini emahoteleni, ubuklini emahofisini, ugunda utshani ezindlini zabantu and all that. Uzothola ukuthi ama-American athi no, mina ngeke ngiwenze lo msebenzi ngoba umsebenzi ophansi for me. Then okay, uzowenziwa ngubani-ke? Ma kukuthi laba abawenzayo wena uthi awusabafuni la, usufuna lo msebenzi-ke wenziwe ngubani? Khona manje ama-raids la yenziwe yi-ICE le e-Mississippi kuma-factory abahlinza khona iy'nkukhu lani nani, imisebenzi yona leyana ama-America na awafuni ukuyenza imisebenzi yakhona. So but ma kusasa sokuthiwa i-price yenkukhu isikhuphukile, inkukhu obuyithenga nge-$5 isi-$10 ngoba nawo abasebenzi asebelapho abasebenzi abafuna iholo eliphezulu, uzothini ke wena? Nguwe futhi uzokhala usidaye ama-price asekhuphuka kanja.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umculi weSouth Africa olomdumo uDr. Malinga uyabe engekho emcimbini weSky's Metro FM, umcimbi wabantu kusasa kobulawayo eCity Hall Car Park, njengalokho obekuhleliwe ngenxa yodlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke eSouth Africa. Abanye bathi kungaxhaswa abahlabeleli balelo lizwe ngoba labo bexotsha izizalwane zakwamanye amazwe. Kodwa umcimbi wabantu wona uqhubekela phambili labahlabeleli ababalisa uMadlela Sikhobokhobo, uClement Magwaza, uNovuyo Seagal, uAsaf, uZinjaziya Mluma, uNdox Junior, uKnowledge Nkiwane, uCalvin, uMsiz K, uLim Choni, uFabarati, uLorraine Stott, Sam Music, MJ Sings, Chipman, Sinazo, Tebza, Indlamuva, Gazeli Mnyama, Dr. Slema, loCrazy D, labanye. Asizweni ke umculo ka Dr. Malinga esithi solale kuseni. Malinga othi salale kuseni yena ke uyabe sengekho ke emcimbini weSky's Metro FM ethiwa umcimbi wabantu kusasa ngenxa yengxabangxoza phela leyo eseSouth Africa. Abanye besithi labe South Africa bengavuyi kwele Zimbabwe, kodwa yena ke uzi yenzele lokhu engafuni ukuthi kube lolulakela. Sibonile njalo le mafika izolo layo ukuthi abasabuyi njengalokhu abakade bekuhlelile. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi balitshumi kuphela abafele kudlakela, abalela ilungelo leluntu bathi sebedlula amachumi amabili. Hayi ke sibugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.